tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 20 kumabasa 2023. Igama lami ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sebesebenzisa isikhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla.
Umeli wezengeza West edalele parliamente njalo elilunga le-TRC umnumzana Job Sikhala. Umiswe enkantolo namuhla esetheswa elinye njalo icala elitsha elokuziphatha ngobudlwangudlwangu emphakathini, i-disorderly conduct ngesiNgisi. Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga ukuthi injongo yalo yokuqhuba kutsha ama-primary elections awukudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke kwezinye izigaba ibingekuzama ukuthi kunqobe abangane bakamongameli Emmerson Mnangagwa abanqotshwe kuhlandla lakuqala. Uhlelo lwa
iRamadan isikhathi esibalulekileyo kakhulu kumuntu wonke ongumuslim, ngoba kulapho ke lapho asingathi khona uyarecharge kumuslim bakhe.
Uhlelo lwabokholo lwesimuslim olokuzila ngokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke olweRamadan lugqitshwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edalele parliamente njalo elilunga le-TRC umnumzana Job Sikhala oselenyanga ezilitshumi evalelwe ejele umiswe enkantolo namuhla esetheswa elinye njalo icala elitsha elokuziphatha ngobudlwangudlwangu kumbe ngodlakela emphakathini, i-disorderly conduct. Umnumzana Sikhala ubotshwe nyakenye wetheswa amacala achiyeneyo aphathelane lodlakela njalo uloke evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Namuhla uSikhala wetheswa icala elitsha lelinda wonye lowake waba ngumeya weChitungwiza umnumzana Love Moma Yiko. Igqwetha lababili laba umnumzana Obey Shaba uthe bayalilandula leli cala. Ibandla le-TRC lithi uSikhala uyahlukuluzwa nguhulumende weZANU-PF ngezizathu zombusazwe. Kodwa yena uhulumende labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Utshengisa mhlophe ukuthi uSikhala sebemenza njengesihlatshelo esokuthi abantu babone kuye ukuthi iZANU-PF ingakuqamba kuzafelejele. Sebesebenzisa isikhala ukwethusela abantu bonke abafuna ukukhuluma izinto ezihluphayo lokumela abantu abangalamandla. Kambe uma kulamapholisa ethi sebezavumbulula leli cala after 10 months inevalelwe, sibona ngani icala lelingele ukubaza bayazibazela kusenzakala ukuthi bamgcobe ebe yinto enyanyisayo ukukhuluma ngayo. USikhala ufela ukuba ngumuntu olesibindi omela abantu abangalamandla njengemuli ka-Mo Blessing Ali lowo wabulawa ngabanye abantu abaziwayo abavela kuZANU-PF.
Ukulabanye abasola ibandla lenu abathi lilahlele uSikhala iganga ngoba ngokusho kwabo akulalutho elilwenzayo njenge-TRC. ukufa kumfutho kuhulumende ukuthi akhululwe.
Siyezwa bayakhanda amanye amacebo okuthi thina abebandla lesisisi sokukhanya ngani sesimhlanzile usikhala. Kambe ngubani i-victim, ngubani i-perpetrator? Sebengaphinda behlukuluze thina esikhalela usikhala. Kanti umuntu obophi usikhala bamazi na. Silamakhiye yini emajeli ukuthi singafika simhluthule simthathe? Kumbe sebesesaba ukusola umuntu olamajeli osebenzisa omajistrates lamajaji ukuthi bengakhululi usikhala? Bangaka abantu abazitshontsha imali ababulala abantu abaphandle abaphiwa i-bail. I-bail is a constitutional right. Ngoba uyabunga umsulwa uzazi ubotshwe ejeli suthonisiwe i-competent court. Akusimangalisi abantu vele bafuna ukuhlala besola, khathesi sebesola umthungameli we-CCC. Kukangaki umthungameli we-CCC ezama ukuthi usikhala kakhutshwe waze wabhalela izincwadi uMnangagwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo umthethwandaba walile ukulahla icala lokuzama ukubulala eletheswa owayengumka Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa. Umbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Uhlelo lwabokholo lwesiMuslim olokuzila ngokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke olweRamadan lugqitshwe namuhla. Abalandela lolukholo eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bathi lesi bekuyisikhathi sokuzisondeza kumdali wabo. Kubika uMavis Gama.
Okunye kwabakujabulele kakhulu abesimuslim yikwamukelwa kwendlela abachadisa ngayo amalunga abo phansi komthetho omutsha wemichado elizweni. Umkhokheli wedala laphezulu enhlanganisweni yabakukholo lwesi-Islam elizweni, e-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Dua, uthi olwalonyaka lubusisekile kakhulu. Ulandisa kabanzi ngalokho uSheikh Dua.
Then secondly, we incorporated the Supreme Council into Zimbabwe Anti-Corruption.
Okwesibili, safakwa njenge-Supreme Council ku-Zimbabwe Anti-Corruption Commission, kukomiti yakuqala yezizalwane kanye lokulwisana lenkohlakalo.
USheikh Bilali Gwenzi uthi bebephatheka kumisebenzi etshiyeneyo yokulimukisa kuZulu ngengozi ekhona yokuthatha izidakamizwa. Umnumzana Lindani Moyo, isakhamuzi semzini wePhumula South koBulawayo, uthi iqakatheke kakhulu kuye iRamadan.
IRamadan yisikhathi esibalulekile kakhulu kumuntu wonke ongumMuslim, ngoba kulapho ke lapho asingathi khona uyarecharge kumuslim bakhe. Kulapho azama ukwenza yonke into enhle efunakala kuQuran, njengokuthi kumele afunde iQuran, kumele ancede abaswelayo, ancede umakhelwano, ukuze kuyefika lapho esithi khona yi-Eid, lapho seselebrate ke ukuthi hayi ukwazile ukwenza lento ebengani ibinzima kuye ukuthi ame kuyenza. Isikhathi sibalulekile kakhulu lesi.
IRamadan loba iRamazani yinyanga yesitshiyagalolunye echazwa njengenhle kakhulu yekhalenda lama-Muslims. Inanzwa ngabokholo lwesi-Islam emhlabeni wonke jikelele, njalo ixhumene lokwembulwa kweQuran kumprofeti Muhammad. IRamadan inanzwa ngokuzila, abantu bezincitsha ukudla, umthandazo kanye lomsebenzi wokusiza umphakathi. Inkokheli yabokholo lwesi-Islam ithi ukholo lwabo luhle kakhulu, lanxa nje isimo salo sivame ukuphanjaniswa ngabedlulisa amalawulo abakumaqembu amalwecatsha anjenge Islamic State, Al-Qaeda, Taliban, Boko Haram lamanye abangcolisa lolu kholo. EZimbabwe kulamakholwa esimuslim angaba phezu kwesigidi 1.2 million, kuthi emhlabeni jikelele bephezu kwebhiliyoni 1.3 billion. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla leZANU-PF lithi ngamanga aluhlaza ukuthi injongo yalo yokuqhuba kutsha ama-primary elections awudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke kwezinye izigaba ibingeyokuzama ukuthi kunqobe abangane bakamongameli Emmerson Mnangagwa abanqotshwe kukhetho lwakuqala. Idale leZANU-PF Politburo lamukele impumela yokhetho oluphindiweyo lolu izolo kulandela ukunqotshwa kweziphathamandla ezibikwa zilobudlelwano obukhulu loMnangagwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abanqotshwe laba bagocela uJustice Mayor Wajikejena, onqotshwe unkosikazi Flora Buka eGokwe neMbudziya, nomphathintambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi, onqotshwe unkosikazi Mercy Dina eZimba West. Ekhuluma lendalela izindaba isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Christopher Mthwangwa uthe uhlelo asebelugqibile luveza ukuba ibandla leli kalisekeli gcwele lenza okufunwa ngabantu.
The president did not lift his hand to try to reverse that process.
Abanye bethu abangenelisanga umongameli kazange abancedise. Bekungamanga ukuba umongameli ufuna ukubanceda. Lokhu kutshengisa ukuba umongameli wenelisa ukwenza izinto ngemfanelo.
UMthwangwa uthe labo abangaphumelelanga kukhetho bengalahli themba ngoba ibandla lizabadingela okokwenza. Lokhu kugcizelelwe ngobona ukuhanjiswa komsebenzi kubandla leli uMnumzana Mike Bima.
And now we are happy we've come to the end of this exercise. The primary elections for ZANU-PF are over.
Lokhu kusho ukuba njengebandla sesiqedile uhlelo lwama-primary elections. Kunenye okwenzakeleyo abantu bedinga usekelo bekhona abakade bekhonona. Sesithabile ukuba uhlelo lolu soluphelile.
Ozamela ibandla leli eMpopo Mamzilikazi uMnumzana Admire Maskati unqome ukuqhutshwa okwenze uhlelo lwama-primary elections.
Ibandla leZANU-PF liyenze kuhle ngokunika abantu abakhankasayo amathuba afananayo ukuthi bakhankase. Kungakhathalekile ukuthi ngumntanga, ngumama, ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
Ingcitshi ezigqungela ezombusazwe zithi okwenzakala kubandlaleli kutshengisa ukuba sekule nguquko ethile ngoba sekutholakala inkokeli entsha. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Peterson Phiri ofundisa izifundo zombusazwe ekolishini ele University of Zimbabwe.
Ngiyathaba ukuthi iZANU-PF ithathe ithuba leli, yathatha lama resources ayo and then ya investa kubantwini kuma primary elections avotelwa ngabantu.
Okumangalisa abaningi kuba uMnumzana Robert Nyemutso owanqoba uMnumzana Enoch Borisinkazi wasekhitshelwa ukuba uthengisa izidakamizwa wabotshwa usephendukile ngemva kokuba ibandla leli lithe usezamela ibandla. Amalunga edayela ephalamende avunyele ukuncintisa agoqela uMnumzana Martin Matinyanya owembare, Ephraim Funduka owechuru, Mercy Dina owezimba West, unkosikazi Flora Buka eGokwe neMbudziya, loNyasha Marange eMtare West, loRobert Nyamutso eChipinge South. Ngimele iThuthu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Amacele ebutho lakweleSudan aqhubekelwisana okwesabekayo namuhla edubulana ngezikhali ezigoqela imibhobho lamabhomba enzikini yesigodlo sakulelo lizwe eKhartoum, lanxa nje ebevumelene izolo ukuba abeke phansi izikhali okwesikhatshana. Kubike abezindaba abeReuters. Ibutho lakweleSudan lilwisana lecele lalo eleRapid Support Forces elithenjwe kakhulu. Limpi iqale ngesonto. EleMelika lithi kumele amacele omabili abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Kulabantu abafika amakhulu amathathu asebefele kulimpi. UGeneral Abdel Fattah al-Burhan ukhokhela ibutho lakweleSudan kuthi uGeneral Mohamed Hamdan Dagalo uphethe icele lebutho eleRapid Support Forces. Balwisana ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuba aqhube ukhetho kungene uhulumende kaZulu. akukaze kube lokuthula kweleSudan selokhe kususwe esikhundleni owayengumongameli umnumzana Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Ababili abalwisanayo laba babambisana ukususa uhulumende ka-Bashir ngo-2021. Odabuka eZimbabwe osebenzela kwele South Sudan umnumzana Zwelo Ntebele utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi sokonakele okunengi kwele Sudan.
Mina ngise South Sudan ipizo lomngcwele we South Sudan le Sudan ngemba abantu bayakwazi ukuthi kwakulelizwe elalibambene kodwa sebehlukana kwaba le independence. So lapho engikhona siduze lomngcwele and ngendlela esikubona ngayo abantu bangathi bethukile ngoba abantu abaningi abalapho esikhona lapha balezihlobo zabo ikakhulu ezihlala eKhartoum. So ngabantu nje abantu ukuthi esikhathini eziningi babehamba besiyabatha phakathi besiyabona izihlobo. So lokho kuqhamuke ukulwa lokhu hhayi abantu sibili abaphathekanga kuhle sibili abaningi balokhu bebuza ukuthi ihlobo zabo ziyaphila kumbe ngakwenzakalayo. So ye yikho kwenzakalayo khathesi. Thina singabantu abasebenzela nawe ama-NGOs abancedisa abantu. So nathi nje sifuna ukukhangela nje sikwazi ukuthi kuzahamba njani ukuthi kumbe siqhayele ukuthi abantu bazaqala ukusuka eSudan selengena eSouth Sudan bangangena-ke sizabona ukuthi singabathwa njani. Ye okwakhathesi hhayi abakangeni ngapha eSouth Sudan but bakhangelela ukuthi nje emalanga engxanye abanye bakhona bangabonakala sebengena. Esikuzwayo ukuthi kusukela mhlaka-15 enyangeni naleyo hhayi kuqhamuke into sibili ngunzima sibili labantu kulenani labantu esizawuthaka bafile abanye balimele so lakhe sikukhangele nje samuthi sibonte uhamba njani. Okunye kwenzakalayo khonokho ukuthi amafematina yethu alapha e-South Sudan abelokhu esakhangelwe ngabe-Sudan. So kuthe ukuqhamuka empileyo amafematina amanye abengasahambi ngenxa yokuthi i-air traffic control yangikhona ikhangele ngabe-Sudan kodwa hhayi ensukwini lezi eziphila hhayi amafematina asengena-ke kuhle yithi ngapha kwele-South Sudan.
Singathi abanye benu abakhona ngale Sudan abadabuka eZimbabwe bathini, babuyele ekhaya kumbe bayehluleka lokuphuma khona ngale nxa uxoxa labo
abadabuka eZimbabwe ebesikhulumisana labo bona ngathi labo akubaphathanga kuhle ngoba abanye kubathole bekhona ngale. So labo basazama ukuthi bakhulumisane lezihlanganiso abazisebenzelayo ukuthi ube singabaphathisi ukuthi baphume elizweni. Ngingazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngibone ngathi i-United Nations ibisebenzelana lezihlanganiso eziningi ezijekile ukuthi nxa kungathula ngibijathi ngabanye bangashushwa bahanjiswe emazweni abo.
Umnumzana Zwelo Ntebele isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Sudan ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ese Upper Nile State. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomphathintambo labaphathintambo bakahulumende abasesigodlweni seZimbabwe kwele Sudan. Kwezivela kwamanye amazwe elemelika seliveze ukuba liza kwengeza uncedo lwalo lokuphathisa ele-Ukraine olubiza izigidi ezedlula amakhulu amathathu $325 million empini yalelo lizwe ele-Ukraine lele-Russia. Iqembu le-Libya National Army elikhokhelwa ngu-Khalifa Haftar liyayilandula imbiko ephume ezindabeni lasezinkundleni zokuxhumana ethi leli qembu lisekela elinye lamacele ebutho alwisanayo kwele Sudan. Isikhulumeli sebutho sithi bona bazimisele ukuba ngomlamlankunzi kunxabano yakwele Sudan. Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa lonyaka asesemaphethelweni njalo ikhomishini ebona ngokuqhutshwa ugwalo lukhetho iZimbabwe Electoral Commission. Ithi abantu bekhumbule ukuthi bayenelisa ukubhalisela ukuvota eziqintini zabo loba yisiphi isikhathi kuze kwedlule amalanga amabili kumenyezelwe ilanga lokhetho. Ibandla le-CCC lithi liphakathi kohlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho lwezwelonke lolu njalo eleZANU-PF lisanda kugqiba lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lomnumzana Kudakwashe Munsaka, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla leZANU-PF. Umoyo usungula lingxoxo.
Amalungiselelo okhetho anzima kakhulu kithi njengebandla leMthwakazi Republic Party. I-MRP kusukisela ifonywa ngo-2014 kuzofika namhlanje ayikami ukukhankasa itshela abantu ngokuthi ibandla lethu liqhubeka ngokwe-self-determination, lokhu esiyikuthi thina silwela ukuphuma kwele Zimbabwe. Kodwa-ke iZANU-PF isebenzisa amapholisa ayo awe-ZRP khathi eziningi eminye imihlangano yethu siyi-adressa ngenkani. So abeZANU-PF laba at the same time yibo futhi orefu ngokufana nayo.
Ingxobe isikuwe mnumzana Msaka, ungathi amathuba alingana yini lapha ekukhankaseni?
Malini ngiqale ngokuyala ukuthi ibandla leZANU-PF yilo elingu-REF. Ngoba nje singakhangela i-independent vote, singakhangela i-delegation report, asibo bonke abamaphandle yabeletha iZANU-PF layibikhana. Idale liphapha lilinde lapho kulabantu be-CCP labe-DC Alliance labo bahlale phansi bavumelana nalokhu okwenziwe i-ZAC ngaphansi kokuncane abakulungiseleyo. Okuthenza ukuthi i-ZAC iyazama sibili ukuthi ibe yi-independent vote. Lapha i-playground efinayo ilingene amaphathi anelungelo lokuthi e-campaign freely. Imthwakazi iyakhampena freely, i-CCP NDC konke iyakhampena freely.
Sesikhangela lona lolu ukhetho oluzayo mnumzana Moyo, ubona ingani ibandla lakho lingaba lamathuba yini ukuthi lalo linqobe?
Ngiyabonga dadewethu kakhulu. Ukukhankasa kweMthwakazi Republic Party kwedlula ngale kwama-election. Silwela labo obaba uMsaka laba adinga khona ngale inhlanzi zabo ezidliwa ngabantu besemashonaland bengele control dinga. So thina i-success yethu njengeMthwakazi Republic Party kayisiyi kuyimeasure ngokuthi ukhetho luyaphuma lunjani. Thina sizayimeasure ngokuthi imeseji esiyidrayivayo siyikhuluma umphakathi wonke, usukisela kuZambezi usiye eBedbridge, usukisela kuRamakhwebana usiye eMnyathi River eKhwekhwe, abantu bakithi bayibambile na? Ngoba iZimbabwe ihlala iku-electioneering mood kusukisela ngo-1980. UMsaka enjalo ehlezi khonapho ngikhuluma naye, sikhuluma naye. Indawo yakibo eBinga iyadanisa kakhulu, ngakhangela izikolo zakibo kuyayangisa ukuthi 43 years after the so-called independence sithuka. Kodwa usuzibuza ukuthi umangakanani ama-resources avele eBinga. Ngikhulume ngabo Kamatv tin mine, sikhulume ngabo lithium lamanye ama-minerals atholakala khona ngale.
Mnumzana Msaka, ungathini ngokuphuma kwele Zimbabwe lalokho kuthiwa ngumnumzana Moyo?
Indaba yokuphuma eZimbabwe sizaba ibe liphupho, size sikupha uliphupho. Ubaba uMgabe okwakhuluma wathi ziroto ziroto, umongameli welizwe ubaba uMnangagwa wakubona ukuthi hathi kunabanye abade bephuma endaweni zabo besiya kwenye indawo bethatha ama-resources bengasizelosi, wabesithi ilizwe liyathiwa ngabanikazi balo. Sekuvulwe amamayini amaningi. UKhatshana uPresident eMthwakazi akahambe eBinga ebona ubuhle bezikolo eziyakhwayo eBinga, ezinye ziyakhwayo amakhampani uMidwani bayakha izikolo, uPutwad bayakha izikolo, namanye amamayini akhona bayakha izikolo ezihlekile eBinga. Insanzi sikhuluma nje loba liyakwazi ukuthi upresident usenike amarigi abantu beBinga amaningi ukuthi bezithile inhlanzi.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Yebo, ngiyabonga dadewethu. Kuyadanisa ukuthi uMsaka uzaye aye khotha amabala akhulunywa nguRobert Mugabe ongowokuqala ukubhidliza emathekeleleni aze akhulume ngokuthi 0-0 ekhuluma ngesishona wayengeke wakukhuluma ngesitonga. Njalo ukuthi athilizwa lisoze lehlukane, u-Ian Dagger Smith wayekhuluma amanye amazwi wathi not in 1000 years will there be black majority in Zimbabwe. 4 years down the line, ewakhulume ngo-1976, kodwa ngelinye ilanga sizabe sesikhuluma laye simbuza ukuthi kanti manje ndoda, njengoba sesikhethe ilizwe lethu owawusithi amaphupho ngamaphupho, uzimisele yini ukuqhubeka uhlala lathi kumbuza kuya kwele Zimbabwe? Ngoba yena ukhanya ngani udefender into zasemashonaland kulezakibo. Uthi ibhinga kangiyazi, ibhinga ngiyazi kahle, ngiyamangala ma uyakufakazi ukuthi kulamakampani lama-NGO ayakha izikolo. Ngangitshengisa izikolo zasebhinga ezakhiwa nguhulumende kamnangagwa, nguhulumende kaMgabe. Ngiyazi ukuthi abantu bezanu PF vele abafundiswanga ukukhuluma iqiniso, kuphela abafundiswe ukuthi bakhulume lokho okufunwa zinkokheli zabo. Yikho ezakwanisa ukukhuluma ngoRobert Mugabe, bamkhipha ngekhuwu, bangenisa futhi omunye umbulalo nge-Emmerson Mnangagwa. Kodwa engamtshela khona labalayeli ukuthi hayi, uyafuna kumbeni kale kafuni ilizwe leZimbabwe lizayehlukana phakathi, ngoba vele singamazwe amabili kuyazakala.
Nalizothele kokugcina ubaba uMnangagwa kumele sibone ithibili umthithiwe aseyelethile ezigabeni ezijeneyo, hlanganisela yona ibhinga layona imasegebelentive yonke sawuthi siyambona amaprojekthi amaningi awayenzayo. I-management ebulayo iZanu-PF yaziwa ukuthi isenginile ngenxa yalamapolisi nomsebenzi omuhle osenziwe ngubaba uMnangagwa akudadela ilizwe. Siyaphambili, siyawina njengeZanu-PF.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lokuda umnumzana Kudakwa Shemon Saka ozancintisa eBinga North emele ibandla leZanu PF edinga ukuba lilunga lephalamende. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwelebhilithane bathi basekela imizamo kaLord Jonathan Oates okudalele House of Lords okulidalele ephalamende, ozama ukuba ilizwe leli lijezise umnumzana Hubert Angel labanye bakhe kulandela ukuvezwa kwabo ngabezindaba abe-Al Jazeera ukuthi bathengisa ngodlo igolide leZimbabwe kwamanye amazwe. U-Angeli isikhonzi sikaMnangagwa ophethe amazwe achiyeneyo. Utshele abezindaba abe-Al Jazeera benze ifilimu le ukuba uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo okumayelana lokuthengiswa kwegolide enkudlu. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Panyika Karimanzira owenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe, yena othi baza lulandela luze luyephutsha lolu daba.
Kuqalise i-embassy ye-United Arab Emirates besisiyababonisa ukuthi khona kulabantu abalamakampani awegolide abathatha igolide eZimbabwe berifayina e-United Arab Emirates befuna bakhangele khonokho. Emisaya ku-South African Embassy layo i-South Africa besibatshela ukuthi bakhangele ukuthi uSimon Roland ole company ethiwa i-Gold Lift of South Africa, lo Mohamed Khan kampani awe South Africa labo laba bathatha igolide eZimbabwe behambisa e-United Arab Emirates, njalo bayathatha imali besenza i-money laundering. Sase siya ku-Prime Minister weBrithani naye sayamtshela ngo-Hubert Angel. U-Hubert Angel yi-citizen ye-United Kingdom, kunabamkhangela ukuthi into zabe kuhamba njani. Izolo sihambe ku-Parliament ye-UK sayabonana labo Lord Oates House of Lords, nabo Katie Roy, laba yiwo abakhokhela i-group ethiwa yi-All Party Parliamentary Group for Zimbabwe. Sabathengisa nabo ukuthi khona sikhonona ngalokho, nabo basithembisile ukuthi bazakhangela indaba leyo.
Umnumzana Panyika Karimanzira ungowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ese-London kwelebhilithane loGibbs Dube weStudio 7. Ulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sihlaziya okwenziwa ngabesifazana ukucebisana ukumelana lenkinga zokuphatheka kwezombusazwe. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Montunga Milinko, Mo, Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.